Sure, into sending anti Ravagati currently up in Zimbabwe, akula price control. Ama price, while the government ya negotiate ama producers, kufunyela anu ama price. Intengo ziyachana endawo lezi lalezi but kula ma generally agreed price even kungela price around $50 at most but isithengiswa $45 but kuyayenzakala eziyindawo uyasithola sesithengiswa $2 into le yavama kakhulu soon after iptaway ayenzwa leyana yachisa izitolo so kwaba le short supply eziyindawo uthi akusela ndawo ezithengiswa kuhle kuhle so kulabanye bayathatha advantage yokuswelakala kwe-product emalocation lawana achiswa amashop bafike bathengise ngentengo enkulu ethanza yasithengisa $3 iqiniso.
Manje ungathini wena ebathengini ukuthi kuyini amele bakuqaphele ngalesi sikhathi?
Abathengi into bafanele ukuthi bananzelele ngokuthi ama-price akhontrolwa yiwo abathengi. Nxa sebesithi i-demand and supply iyadetermina kheya kuthi indlela abathengi bedimanda ngayo bona abathengi bengabambana bethi into leyi siyayithenga ngemali leyi othengisayo akwanisa ukuthi agcine i-product especially ama-perishable lawa njengesinkwa for 2-3 days siyayehla and sesikhulumisane labama-bakeries bayadeliva isinkwa endawo zonke imota zabo ziyahamba zideliva and la bekhuthaza abathengi ukuthi nxa sesithengiswa ngentengo ye-$10, $50 lingathengi siyabuya lazo. So abathengi xa bezalalela khonokho kuyayenza then kulamanye ama-products lawo aso isinkwa kuphela kufana labo-cooking oil kufana lama-beverage drinks kufana labomazowe konke uyathola even lempuphu uyathola enye indawo sebekweza kakhulu but into ziyathengisela ukuyehla mbijana but asikayehli kuze kufika esiteji esifuna ngaso kusuka isikhathi laphana kwaba le stay away yadidlisa impahla ama-price ecanse kakhulu but sokulamona sokuthengisela ukuthi hhayi ezinye indawo like laphana amashopu bamanija ukuthi bavula amawindo ukuthi bathengise izinto sokuqalisa ukuyehla.
Esikhathini esiningi nxa abantu nxa kulo dubo olunjengalona lolo ukuthi intengo kaziqondakali lokunye okunjalo liyaliphe abantu amacebo okuthi nxa besiyathenga bakhangelene.
Amacebo ayebekhona but I think into e-critical to our situation kakhulu kathesi into ye-supply. Ilevel ye-competition siyarijuswa ukuthi like endaweni enye wathola ukuthi kulamashopu angu-10 khathesi avandalayiswa so kulo 1 warisasitita eyakhe abanye 9 bakuprocess yokulungisa u-1 lo 1 esikhathi esiningi uyathatha i-advantage ekwazi ukuthi ala competition but into thina